ngelo ukukhuluma into esihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhebo othi asiwe kusiyo lehle uhulumende umele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi political consistency le policy clarity ukuthi ama-policies ethu akekiliwe kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sowumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge ababhizinisi asho ukuthi beprinte i-currency lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Kudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa na sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali eningi kakhulu secampaigner sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona evele ingekho.
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasishiyi sinokho esilayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kunendaba futhi yama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadala i-bonus leka-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale i-bonus. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisa imali angenayo kunzima sibile ukuthi uhulumende wenza no-PF aphansi ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawo ungalaleli umongameli ekhuluma, uyakucabanga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction, kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastitals lawana abalama-cases alamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethi kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxoshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende bala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baye besibona, bebona into zenzakala, zeriporta kodwa kungena action eqine izinzakala kubantu aba-corrupt.